isula ivisa ukuexempta ivisa kutsho ukuthi nxa nginje ngingasuka lapha ngifuna ukuya eSouth Africa ngaba le passport yami ngiyafika eborder ngibanike ipassport yami bangidindele ipassport ngihambe ngingena eSouth Africa ekungeneni khonaphana eSouth Africa ivisa bangipha ekungeneni nxa bedinda khonaphana sebembhile ivisa sengingena kodwa liyazi ukuthi kudala nxa wawusuyangena eSouth Africa wawuqala uye embassy wavele ungayo eborder qale embassy u-apply bese besitsho ukuthi hhayi asakufasa ukufuni wena ukuthi ungene nxa bekufuna bakudindela ivisa usukhona uza kuya ebhodi usuyangena e-South Africa kodwa kathesi i-South Africa leZimbabwe sebascripa okwamavisa lokhu ya ivisa uyiphiwa upon end but i-passport uyayifuna awungeke ungene ungela passport uwananzela iBotswana futhi lakho nxa siye eBotswana for a long time vele asila akula ma-visa requirements ungakha eZambia futhi lakho akunjalo kodwa ungakhanya eMozambique le-Angola uzathola ukuthi nxa ngifuna ukuya e-Angola kumele ngiqale ngiye embassy ngi-aplayele ivisa nxa ngifuna ukuya eMozambique same thing asebekwenzile ukuthi for ama-South countries wonke iZimbabwe sisikrephile ivisa and esikhathini esiningi ungabona iZimbabwe isikrephe ivisa kutho ukuthi labana lawo kumele benze okufanayo ngoba asingeke sithi thina bona bengena hara bona befuna ivisa kithi so ngibona ngani into eyenziwa ngabantu besadeki bebambele bevumelana ohulumende besadeki sebescrape ivisa for usadak yonke owakuqala kwakusika ngokuthi ngelizwe nelizwe so isinqumo esenziwa khona ngale esadak iZimbabwe isibe ngeyokuqala ukukwenza
akutsho ukuthi umuntu uyazingenela nje elizweni kungaficakala ukuthi kulokunye abangavumelani la
ye ungafika le passport yakho eborder kulokunye okungalunganga balayo imvume ukuthi bakuncitshe ilungele lokungena khona phana kwalo kunqeke ivisa ungazwa ukuthiwa akusela visa akutho ukuthi akusela visa batho ukuthi ivisa is now granted isiphiwo ngesikhathi sokungena isiphiwo emnyango bona ngani linyathela eyihle eli-progressive elizakwenza ukuthi i-Africa ithuthuke ngoba besiphila i-Africa engani sisejele ngoba kuqakathekile ukuthi abantu belelise ukuthi bazihambele bengenxatshelwa ngezizathu ezingekhoyo njengase-Europe ngaye-Europe ungavele ungene uyahamba uye-France kanti esiubona kule World Cup kule bhola lelidlalwa e-Europe nxa amasapoti esuka e-Germany esiye e-England kumbe esuka e-Germany esiye e-France kulula ukuhamba kwako kwenza ukuthi i-economy yabo layo ithuthuke so sibone ngazani leli linyathelo elihle lithethwa nguhulumente.